Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla 26 kuLwezi 2023 ngokuphitube. Endabeni zethu lamhlanje.
Usupho olukhulu yikuthi iUnited Nations ukuthi amandla izaba lawo awokuthi khonokho kwenzakale. Yikho lapho kulomsebenzi khona ngoba iZimbabwe itshengisa ukuba yiqholo.
Abaphikisayo bathi kumele kwenziwe uphenyo lokuhlolisisa udaba lokuthunjwa kwamalunga ebandla leCitizens Coalition for Change.
Sina ebandla leZANU-PF yithi phela iruling party asinasidingo sokuthi sihlukumeze abantu ngoba sivele sisembusweni.
Abakubandla leZANU-PF bayakusekela lokhu besithi abanasandla ekuthunjweni kwabaphikisayo. Ele Israel leHamas baqhubekela phambili bekhulula abathunjwayo labanye abavalelwe entilongweni eTel Aviv. Zalethulele zamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abaphikisayo bathi kumele kwenziwe uphenyo lokuhlolisisa udaba lokuthunjwa kwamalunga ebandla leCitizens Coalition for Change. Bathi kuyamangalisa ukuba abathumba amalunga e-CCC kababotshwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Amabandla agoqela ele-CCC, ele-Mthwakazi Republic Party lamanye ancoma okwethulwe yinhlanganiso ye-United Nations ethi kumele kwenziwe uphenyo olujulileyo ngesehlakalo lesi. Kodwa abakubandla leZANU-PF Party kabazilutho ngokuthunjwa kwabantu eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Khona kuyinto enhle okuzindaba ezimnandi endlebeni zomuntu owakithi ikakhulu. Kodwa kuhlupho olukhulu yikuthi iUnited Nations ukuthi amandla izaba lawo awokuthi khonokho kwenzakale. Yikho lapho kulomsebenzi khona ngoba iZimbabwe itshengisa ukuba yisiqholo entweni zona lezi. Kodwa-ke nxa kungenzeka lokho kungasiza kakhulu. Ngoba abantu bazabe bayadisappear kwenzakalani iZimbabweni isaziwa njengelizwe ukuthiwa lilomthetho nxa umuntu wonile uyabanjwa labo kababanjwa. Into emangalisayo kakhulu.
Pho-ke nxa iUnited Nations ingaso zibe lamandla kumele kwenziweni ngodaba lolu?
Ukuthi okungenzeka babudu ukuthi kungaba yikuphi. Mina ngokucabanga kwami ngicabanga ukuthi abantu vele ngabe uhulumende phela ukuthi limjezise yikuthi nxa kuvotwa khonaphana lingamvoteki ngoba amandla nalawa namanya oku-abducta luhlupho lokuthi liyazithola lihafu-hafu abanye besekela into e-wrong abanye bengayisekeli. So yikho kungasiza njalo o-United Nations bona la amazwe basiza kakhulu nxa linalizisukumele elizweni lifuna ukuncediswa uhluphe selilalo sebezongena. Njengoba tesi kubo Israel kwaba labo Hamas nxa sokuliwa yikho lapho abangena khona nxa sokulinyazweni. Nxa kuthule ungathi nje labo bazitshayela amangqetshane babukele.
Ye, nxa sisikhangela-ke uyabona ukuthi abantu bangavele benze njalo bezama ukuthi bavotele amanye amabandla bangalibagongodwa phela lapho bathunjwa khona khonapho asikho lapho oluhlupho khona.
Ye, uhlupho lwakhona lukhonapho babutube okuyinto kwakhona kodwa vele ukuthi kuze kulungiseke. Angeke kulungiseke ngokuthi abantu bahlale phansi. Kukhe sasikuze engxenye sikubalwe amavesi kwenziweni. Akungeke kulungise khona lokho. Kumele ukuthi ukuxokozela kube khona okokuthi into leyi ayiqondanga le eyenzakalayo. So sivumelane singabantu abeZimbabwe ukuthi into le kayiqondanga siyayisukumela ukuthi akumelanga kwenzakala into efana lale. Yikho kungasiza. Uyabona khathesi nxa sikhuluma ngokhethi iSADC ukuthi bangene babe lamandla sihlezi sithule kulabo bagule amadolo khonaphana.
Kodwa-ke phela siyakwazi ukuthi khonokho-ke yikho kwethusa abantu abanye bathi pho kufa umntu akabani angene emgwaqweni enzeni kusalobani. Nanjebona khonapho
ye kulohlupho olukhulu kakhulu ngithi uyabona into engathi is interesting ukuthi lize lona lelo litholakale ngokuthi abantu basukume ukuze libe khona litholakale ngokuthi abantu basukume bavumelane futhi ukuthi lapha asilungiseni okurong kumele kulungiswe okwinto khonoko kodwa iformula yakhona ngeyokuthi abantu bona bahlale phansi bayidecide bavumelane ukuthi hey asenzenini lo ngoba United Nations ukuthi isukume nje ifike kwaphana sitole sokule commission esisebenza angazi imoklante commission leke yalokhu zenziwa lapha ayizange isize iSADC ngoba kuyamele iSADC ibe involved.
UMnumzana Nhlanhla Moses Ncube ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance besixoxa laye esejohannesburg kwalei South Africa. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Juma okudalele ZANU-PF Central Committee.
Uphenyo luyinto eqakathekileyo kakhulu ngoba luyenza ukubana singabi lokucabangela kodwa sibe lokuqinisisa ukubana into eyenzakeleyo iyenzeke ngasizathobani njalo iyenzeke kutheni. Lokhu ngikhulumela ngoba thina ebandla lethu leZANU-PF yithi phela i-ruling party asinasidingo sokuthi sihlukumeze abantu ngoba sivele sisembusweni. Njalo futhi ungawukhangela akulasidingo ukuthi sincanga ngathi awumbe sifuna ukuhlukumeza sibili sesingahlukumeza abantu abanjengomuyi okukhulunywa ngaye lowo obengaziwa izolo kodwa namhlanje sevuke saziwa ngemva kokuthunjwa lokubulawa sisaziwa kanti nxa kuvele kufuna ukwenzakala ezinto sibili ezenzakalayo indaba okungenzakali emabizweni avele esaziwa edumile njalo elo hlonzi ku-opposition politics bona phela ababizana yabochamisa bona omahere ostalosowendi labobantu bani o kungabe kusesenziwa emuntwini vele obengaziwa izolo obingela any effect at all abe nguye osethunjiwe wasebulawa. Yikho ngisithi mina uphenyo luyadingakala ukubana sibone ukuthi kanti vele kusani kuvela ngaphi ngoba akuveli kithi lathi kuyasingcolisa sesikhathele ngokuhlala sinindwa udaka ngento esingaziyo ukuthi kuyohlala kuthi ezanu-PF isidumba abantu isibulela abantu siyenze lokhu nalokhu. Angiyabona inkinga ekhona ukuthi nxa kusenzakala izinto lezi ziyenzakala kungabi lokusakaza ukuthi umuntu akhona ngobani ngabe siqhuma ngokuthi nangumuntu lowo ngiyothumbileyo kanti indaba lingambophi uthuma umile laphana kumbe umthembo utube nangu simbonile ngiyothombileyo.
Ye kodwa kulomunye ozithethe ividiyo esethunjwa ngumuntu ophume kuvidiyo yangkhona le lokhu engakabojwa kuze kube lamhlanje. Anjoba ntungani uyahlupa khona kugolede.
Ividiyo lana ethatha Mthembo ayitshengisi ukubana kuhamba njani kutheni. Yabona mina kimi kwesikhathi ngibonicele bona ngaka for sure nxa abantu esithi kona ngokwe-stage management enxa mhlawumbe kuyabe kuliqiniso uyithethe njani ukuthi ugijima kutheni njalo i-connection yangkhona imi njani ngoba phela into le ifuna ubufakazi obupheleleyo. Uyakwazi ukuthatha mina ividiyo ngizigijimela kumbe ngizibambela ubhobho wami ngale ubusufaka ku-social media ukuthi nangu uthuba uyagijimisa lapho ufuna ukundithumba kukanti uthuba ebekushuti range le kumbe beseplani nakezingela le kumbe besenza whatever kwenzayo kumbe uvele uthuma ulemvumo yokubana abethwele kuroka kodwa besofaka ividiyo lama-40 e-shopping lawa uthi ukanye ngatombeta ikokwenza yikho sithi kona uphenyo luqakathekile luyadingakala even olu-independent civil luyafunakala ukubana sibone kati bona laba bantu abakwenzayo bakwenza ngaliphi ngoba hayi akuveli kithi nxa kulo munye omnye wethu okwenzayo wenza ukuganga.
UMnumzana Joseph Juma ukubandla leZANU-PF njalo okudale leCentral Committee sixoxe laye ekobulawayo. Omunye wabathunjwayo ngumuyi umfundisi Tafumane Masaya owabulawa ngabacatshangelwa ukuba basekela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Uhulumende uyakuphika lokhu. Incwadi ezilwela ilungelo likaZulu labafundisi abatshiyeneyo bathi kumele ele-Israyeli leHamas bebeke phansi izikhali okwesikhathi eside hathi kwensukwana njengalokhu abavumelana ngakho ngeviki ephelileyo okokuphetha udaba lwabo kusasa. IHamas namhla ikhulule abathunjwa ngomfumfu kwathi njalo ele-Israyeli lasusa entilongweni ababotshelwa ukulwisana labezomvikela belizwe leli. abezindaba abe Reuters babika ukuba uHamas ikhulule abantu abafika phose amajumi amabili 17 njalo ele Israel lenze okufanayo. Zokhululwe abatsha labesifazana kumacele omabili. IHamas ike yama kancane ukukhulula abadabuka kwele Israel izolo isithi ilizwe leli lenze okungekho phansi kwesivumelwano abesilobelane ngeviki ephelileyo. Abakhululwe namhla bagoqela isizalwane sakwale Melika u-Abigail Eden oleminyaka emine. Kambe kumele lubanjwe njani udaba lolu? Ake sizwe umfundisi Siphetho Dube we-Brethren in Christ Church ekhuluma ngokukhumisana umlotha phakathi kwele Israel leHamas.
Lokhana ngikubona kuyinto enhle ukuthi nxa betshintshana izibotsha zabo lezi ezikhona kwakhathesi zingatshintshana, akubeke izikhali phansi, kukhulunyiswane, kukhulunyiswane umlotha. Ukufa kwabantu wasonto enhle izino yedwa baningi kakhulu, akukhulunyiswane labamazwe omhlaba United Nations lalama Arab countries kababakhulumise, kungabi lo mcabango wokuthi iqhubeke iye phambili.
Ye, kwenye ngazani kono kukubeka phansi izikhali ngokwensuku ezine, insuku zangkona ziphutsha kusasa ke ziyagqitshwa khonapho, ufisa ukuthi kuyiwa phambili kumele benzeni ngaphandle kokukhulumisana umlotha? Okunye kumele kwenziwe kuyini njengomfundisi sii?
Ye, ikukhulumisana umlotha laba abe Israel through United Nations lalaba ama-Arab countries. Ama-Arab countries kakungabi lomunye ocabanga ukuthi nxa isithi kube lokuthula abambe omunye izandla omunye aphiwe induku zokutshaya. Wonke umuntu kabanjwe kuthiwe khona asikhumisane umlotha, asibeke izikhali, akungaliwa ngoba umhlabathi wonke lo esikiwo loba laba mama sibephambanisile. Ukuphambanisa komunye kakukwenza ukuthi wena la umlande uye kulwa laye. Akube le ndlela yokukhulumisana kube lokuthula, ngoba ukuthula kubiswa ngokuthi omunye encane angaviseli. Kodwa ke nxa sokulokubuyiselana sokusenza ukulwa kwakhona kungani.
Ye, singathi ke nxa sesikhangele kodwa ukuthunjwa kwabantwana labogogo labokhulu, kambe akuyiphula inhliziyo khonokho njalo lokubhonjwa khona ngale eGaza? Akubulala inhliziyo khonokho?
Kuyabulala inhliziyo. Ake sikhangele ku-Israel bangaki abathunjiweyo, bangaki asebebulewe. Nginanzelela ukuthi abathunjiweyo abe-Israel balutshwane kulala idamage esiyenziwe i-Israel ngapha kuGaza kubesilala laba beHamas.
Umfundisi Siphetho Dube ukubandla le-Brethren in Christ Church besixoxa laye ekobulawayo. Singangeni kusigaba esilandelayo, siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Sierra Leone lithi kulamasotsha azame ukuhluthuna iintambo zombuso namhla ahlasele inkamba enkulu yebutho edolobheni le-Freetown. Umongameli Julius Maada Bio wethule umbiko enkundleni ye-X othi abantu laba babehlulwe ibutho lakhe. Ipolisa lakwele Melika elabulala umnumzana George Floyd ligwazwe ngomunye ovalelwe entilongweni eTucson esabelweni se-Arizona. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuthi ugwazwe kabuhlungu njalo usesibhedlela. Soke isikhathi sezamasiko. Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa nezembatho zamasiko. Kambe kuyavunyelwa yini ukuthi abantu bagqoke amabhetshu lemisisi lokunye-ke? Ye, ake sizwe ke ubaba uNgwenya. Lapha sikhuluma ngobaba uMbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. UNgwenya lapho ukhuluma ngokwethulwa ngomunye ubaba kustudio 7 esithi akumelanga abantu begqoke amabhetshu emcimbini onjengalwana bawenze gadade. Khonokho ke uthi akulunganga. Kodwa ke asizweni ke uthi ubaba uNgwenya uthini.
Kunensizwa lapha eke yafaka i-voice note emsakazweni wenu lapha ikhuluma ngento eyenzeka egadade. Ithi yona ayiphathekanga kahle, ngicathekabe futhi ngenkulumo yalendoda. Ithi ma isichaza, ithi yona kunabantu laphana ababevunule amabhetshu. athi yena entaba zinduna laphana abantu abazalayo bazoba yini uma abantu bezobuya behamba ngqunu echo ukuthi ngoba kokulabantu abevunulile laphana amabheju nokuyinto eyisimangaliso nxa akusekhona abantu bakithi abaseyisa imvunulo yayigqoka ngokhokho bethu impilo yabo yonke athi yena bahambaze thina siyawavunula amabheju sibe bahle awubheke nje kwaZulu ubhekele elokuzeni emalawo laphana kumangoni ubheke laphana eZambia kumangoni bayavunula nje akekho esike simuzwe ukuthi bahamba nqono lokho kukodwa babuduke kunikeza inselelo ukuthi ngiyacela njengoba futhi lento yakhulunywa lapha emsakazweni wakho ukuthi ngempela ke sivunyele ukuthi sifundise abantu ngamasiko wethu ngoba nishona laba abangamaChristian abangamaChristian uma ungabheka ngokweBhayibheli uAdam noEva ma basebonile uNkulunkulu kuthiwa wabenzela ama-garments esebenzisa isikhumba sesilwane. Therefore kusobala ukuthi umuntu oqala emhlabeni eqala ugqoka wagqoka isikhumba sesilwane kumbe ngithi senyamazana ngemva kwamahlamvu laba abaqokile. Kwaba yinto ngempela eqhubekayo kwaze kwathi abantu nxa sebedevelopha ke baqala ukwenza into efana nabo lokuzene nabo ama-cloth lawo labo cotton laba. Kodwa ke kwaqala ngesikhumba. Uma uzobheka indoda eyayisondelana noNkulunkulu kakhulu enamandla ethiwa nguJohn the Baptist. Le ndoda leyana the Baptist. Le ndoda yayigqoka ingubo yegamelo. Okhuma kusoba ukuthi egqoka wona amabheju. Kodwa akekho umuntu ombizwa ukuthi wayenqunu. So siyacela ngempela ukuthi ngelinanga ke kukhuzwe khona lokho. Abantu bakithi bakuqaphele ukuthi imvunulo esigqoka kulezi nsuku into eza nezinye izizwe esayibolekayo akuyona yethu. Ngakho ke nxa abantu bakithi bevunule ngokwesintu bekhumbula ukhokho babo akungabi bikho abantu abazothi bona abantu bahamba nqono hayi akuvunyelwa lokho bafowethu.
Siphinde saxoxa njalo lo nkosikazi Siphilisiwe Dube laye uyingcwethi kwezamasiko esintu kodwa ke yena usekela kakhulu ukholo lwesiKristu.
Ngokubona kwami loludaba lokuthi intombi sezigqoka okuveza amavele lamathangazi luyaphambana nesiko lamaNdebele ngoba luveza ukungahloniphi njengomntwana oyintombi lokuzehlisa isithunzi lenhlonipho. Isithunzi sakho kanye lemuli lapha osuka khona kusuka abantu beyikhangelele phansi ngoba sikhule sifundiswa ukuthi amathangazi lamavele izinto ezingahanjiswa kumphakathi ngoba kuyabe kugcwele abadala abahlonipheka kakhulu okugoqela izinduna abaphathi besigaba labanye nje abaphathi belizwe. So ukuthuthe wena umntwana ntombi uveze amavele usuka ukwehlise isithunzi sakho kakhulu. Silendima okumele siyidlale kakhulu njengabazali ekufundiseni abantu bethu usuku lwethu lokugqoka emaNdebeleni ngoba kokuvele ukukhanya lapho kubuthene umphakathi ogogo babethi bangakubona lapho ungagqokanga kahle ubone sebesukuma bekubizela eceleni ubana kawugqokanga kahle bekhiphe izintandela zabo ubone sebekuthandela okutshengisela ukuthi babetshengisela ukuhlonipha ngoba uzabe uzahlala njani sokufika isikhathi sokuthi uhlale uzahlala njani kumphakathi. Abantu bonke bazabe sebekhangele wena phakathi komphakathi wena mntwana oyintombazana. So kuqakathekile kakhulu mina ngokubona kwami ukuthi amavele amathangazi izinto okungamelanga siziveze izinto okumele umntwana oyintombazana ekufihle ngoba vele sikwazi ukubana esukweni lethu kuyimfihlo enkulu kakhulu.
Ye loke unkosikazi Siphilisiwe Dube ingcwethi kwezamasiko esintu usekela njalo ukholo lwesiKristu. Siyabezwa lapho ukuthi abadala bathini wena ke uthini ngodaba lolu
ungakusenziwe manje sigcina amasiko
ungakusenziwe sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukamela inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungameli inkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhla ngifuna sikhangele indaba eqakathekileyo, indaba yokuba ngumuntu olokubonga ngaso sonke isikhathi. Ngizabala ku Luke chapter 17 iverse ka 15. Omunye wabo wathi ngokubona ukuba usesilile waphenduka edumisa uNkulunkulu ngelizwe elikhulu. Wazilahla phansi ezinyaweni zikaJesu wambonga, yena wayengumSamariya. Lapha sikhangele udaba uJesu esilisa abalitshumi abalobulephero. Sihlangana laye kuLuke ichapter ka 17 le ngiqeda ukuyibala. Singaya kubo verse 11 usiya phansi. Uza kufumana ukuthi ngaleso sikhathi uJesu wahlangana labo eJerusalema, laba babelobulephero. Abanye babengamaJuda, omunye oyedwa nguye ke owayengumSamariya. Siyakwazi ukuba ngaleso sikhathi nxa wawulobulephero wawungavumeli ukuba phakathi kwabantu. Isilephero umkhuhlane owawungayelaphekiyo, wawumkhuhlane owawusesatshwa ngumuntu wonke ngenxa yokuthi wawukudla umzimba wakho. Qamula izandla, udle isandla sicamuke, udle yonke into, njalo be ube ngumuntu ongakwanisiyo ukuba nemizwa ukuthi nxa ubamba kumbe into etshisayo uyabungezwa ukuthi uyatsha. Ngakho ke ukuphiliswa kwalapha kwakuyinto eqakathekileyo kakhulu, ngoba ngabantu abasebelahliwe, sebelahlelwe ngaphandle ukuthi nje sumelele ukufa ungaphandle kwedolobho. Ngakho nxa uJesu ehlangana labo ebelapha, kwakuyinto eyayiyisimanga kibo, njalo kuyinto eyayiguqula impilo zabo, ukufanana njengomuntu osuse kufeni esesiyakufa elethe kuphileni. UJesu manje uyamangala lapho ukuthi esenze isimanga esinjalo, esebatshelela abantu hambani liyezitshengisa kumpriest, baphila bonke, basilisa ubulephero baphela. Uyedwa kuphela owaphenduka kuye wazombonga ngalesi simanga esasesenzakele empilweni yakhe. Lowo muntu wayengumSamariya njalo engasomJuda. Ngakho uJesu wamangala ukuthi kambe labana abanike abasilileyo indaba bengabuyanga ukuzombonga. Wananzelela ukuthi laba abanye babe lenhliziyo yokungabonyi, babe nenhliziyo eyokuthi bona hayi loba esenzele lokhu asilandaba lakho. Kodwa uyedwa kuphela owaba lenhliziyo yokuthi impilo yami isiguqulwe ngumuntu lo, yekela mbuyele ngiyebonga. Isikhathi esiningi abantu abaningi abadinga usizo, ukusizwa, balutshwana abantu ababa nenhliziyo ewubonga emuntwini lo bancedileyo. Abanye umuntu uhamba elenhliziyo yokuthi avele bekumele ancedise. Ngiyananzelele kumbe kusemabandleni lapho okuyabe kusizwa khona abantu abaswelayo. Isikhathi esiningi abantu benze yonke into, kudinga ukudla kumbe kudinga lokho okudingakalayo kwenzela ukuthi umuntu lo asizakale. Kodwa uyananzelela ukuthi umuntu lo sesizwe libandla kumbe sencediswe izimuli kumbe ngabanye abantu, uyakwanisa ukuthi asuke nje asihambele engabonganga. Lokhu kuba ngumkhuba ezintweni zonke umuntu acine sezenza. Namhlanje isikhuthazo engilaso yikuthi akucabange ebantwini bonke abakusizayo empilweni. Kambe uyakuthole yini isikhathi sokuyababonga? Siqalise kubazali bethu, njalo siyekhangela emabandleni abafundisi abasigcinayo besitshumayeza. Kumbe kungabe ungababalisi bakho abakufundisa esikolo, akumcabange lowo muntu ukuthole ithuba lokuyambonga.
Kuyibhede mfundisi.
Asithandazeni. Baba Nkulunkulu osezulwini, siyabonga ngesipho sempilo, siyabonga ngesipho sikaJesu ukuba abe ngumhlatshelo, ukuba ngaye sikwanise ukubuyiselana nawe. Siyabonga Baba ukuthethelelwa izono ngegama likaJesu, siyathandaza. Amen. Asihlangane njalo balaleli bami ngevikeliza. Inkosi libusise.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Sike sizwe izabatha silotabo kaNcube.
Siyalambulela kusigaba sabatha. Igama lami nguTabo kaNcube. Namhla sixoxa lomnumzana Prince Shaba ongu kansela ka ward 5 ewange local board engowebandla le triple sim
umsebenzi oyepolitiki engingakutsho njengamafitshane ukuthi siwujoyine through abantu kade bewenza esihlala labo emphakathini wethu esabe sihlala kiwo mina njengosakhulayo bengilinked ebantwini nje kade besenza okwepolitiki so ngayenza integration yiwo abantu bonabo kade ngidlala labo nje abade besenza okwepolitiki okwesikhathi eside awutsiye ukuthi ama seasoned politician awe MDC it was MDC then we were together sebenza I once worked at the office MDC doing the technical work konapho senza ezasikwenza singabakhulayo so we integrated to politics through exposure nandiyana.
Yes, siyabona ukuthi lapha umsebenzi wezombusazwe eZimbabwe so umsebenzi olula yikuyini okukupha amandla ukuthi laloba kunzima uqhubekele phambili nje laphana ozinikela kulo msebenzi?
Ngimelana lawe baba, umsebenzi wepolitiki eZimbabwe awukho lula especially opposing iZANU-PF. It's not easy and thina we have been trained or we have been elevated to this position esiyo namhla through umsebenzi wethu esiwenzayo nje ku community yethu through ama civic society groups esasajoinile through ukuzinikela esikwenzileyo for change, seeing our communities grow, seeing our communities being better. We have been in the student activism.
Wake waba yini esikolo kumbe kwezinye indawo kubukhokheli kumbe hathi lokhu into oyiqale usukhulile usuqedile nje esikolo lapha?
Esikolo ngisho ukuthi especially secondary education at lase college secondary education were in the pressure groups esikolo pushing for rights zama students esikolo lapha sikho khona and I've been
siyabonga kakhulu ke Dabo Kancube ngakhonoko ke osethulela khona sesikhangele ke amafutshane ezemidlalo. Yes, siyabona ke ukuthi ifike emaphethelweni namhla imidlalo yePremier Soccer League. Iqembu leHighlanders linqobe elengezi Platinum 1-0 kwathi eleCape United linqobe eleRentals 3-1. Iwange FC leChicken Inn zibe nguchiki lobhanqa 0-0. Ingezi Platinum yiyo ethethe isiqoqo sePremier Soccer League Championship. Kolunye njalo udaba oqhakazeke kakhulu, iqembu leInsimbi zeZwane lithole isiqoqo sePeople's Choice Award kumcimbi weBulawayo Arts Awards izolo kusihlwa. Iqembu leli lithole imota yohlobo lweBMW. Kanye ngazano Prema bathabe kakhulu namhlanje njalo bejabula isuku lonke. Kolunye njalo umsakazi olodumo Ezra Chisa Sibanda laye uthole isicoco se-honorary award kulandela imisebenzi ayenzela uZulu lokusekela abaculi lokunye. Ye, Zulukandaba singakaphethi uhlelo lwanamhlanje ukuthi sikhangele ezinye ebesilazo. Abaphikisayo bathi kumele kwenziwe uphenyo lokuhlolisisa udaba lokuthunjwa kwamalunga ebandla le Citizens Coalition for Change. Abakubandla leZANU-PF bayakusekela lokho besithi kabalasandla ekuthunjweni kwabaphikisayo. Ele Israel le Hamas baqhubekela phambili bekhulula abathunjwayo labanye abavalelwe entilongweni eTel Aviv. Yes, siyafika ke emaphethelweni ohlelo lwethu. Lingakhohlwa ke uma lifuna ukusixhuma lisixhume ku studio7@voanews.com. Walivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uKips Dube. Lilale Zulukandaba.